ngiyamuzwa sibili omuzwa umnumzana Gobo uyabe kuvumelana ngoba i-constitution iyabe isikuvuma ukuthi umuntu kufanele abone ngaleso ahambe ngenyawo olufana nayo. Nxa kuyukuthi esikhuluma ngakho le njongo yethu yiyo efunwa ngabantu, mbonani ukuxabana lokho asonto engalimaza ibandla. Kwesinye isikhathi nani abamaphephandaba ozinondozindaba lisuka likhangele lokhu nesilungu esokuthiwa ngama-negative. Lanxa umuntu engazange akubeke ngaleyo negative, kodwa uzafica lina selibhala futhi-ke ama-headlines enu selikhomenta ama-comment enu awembono yenu lingasakhangela ukuthi kade vele lona ibandla lisebenza njani. Noma nxa ukukhangela okwakulezi nsuku-ke hhayi into ziyaqondiswa lapho ungani ubonakele khona kuyalungiswa. Njengoba ubona sokunokulunga abantu sebekhangele ngesotinye siyaphambili ngoba sesisenza into yabanikazi.
Mnumzana Nkomo,
boneze nokunye okungabe kuselisa abantu ukuthi bengabi lethemba elikhulu ku-MDCT yukuthi suka sibone abanye bebhalile ku-Facebook imbono yabo. Sesibande silo maviki la amathathu amane adlulileyo abebhala imbono yabo bethethisana ku-Facebook be ingcekeza yabo yonke beyiphanyeka nje phandle. Okunye nje okwenza abantu bengabi lethemba elikhulu ngobe legunya asiwo kwamaphepha nje, kodwa kebe ungabantu bona laba beposta izinto zabo ku-Facebook. Sizwa njalo ukuthi kulokutshayana kulokuhlukuluzana, kodwa kwesi sikhathi singezwa ukuthi iparty yona iyenzani ukuthi ilungise khona lokho. Nxa kulabantu abetiswela abanye sokwenziweni ukuze bejeziswe la bantu nxa bethethisana wabathethisana sibihlala sikwala everyday kuma-Facebook. Nxa sikhuluma nje kade sabantu abasela confident ku-MDCT iqiniso likhona khathesi sukebe kuqakathekile ukuthi bengakanxusa abantu bebengena endlini beqale becitshe umlilo osuthisa indlu yona leyo ngoba abantu laba bangaze bebuye bengatshela phakathi. So kuqakathekile ukuthi beqinise ini i-foundation yangkhona kube lama-democratic foundation ubisisekele siqinile.
Nansi indaba mnumzana Bebe.
Bona la indaba basizokulana yebo yabantu bayakhulumisana ngendaba lezana asizo zonto ezisekulu ukuthi kulo muntu ongaba le control. That's why ubona ukuthi even emthethweni akula muntu ongabotshiswa ngento ayenze ku-Facebook abotshwe ngaphandle okwenziwa izandla lokanokuthi ngoba wabe kuzoka bakuvumela. I-Facebook vele abantu abaningi basebenzisa ama-pseudonym. So kona kana siyakukhangelisa sikubona ukuthi ngama-pseudonym zona lawo enxeke kulabanye abangabebesezikhonoko. Ungaze uye e-church e-church sibile kamlimo zasitha ukuthi bakhona abanye abantu abangazi njalo futhi thina njengebandla siyakuqakathekisa ukuthi abantu bangazi ba-informa kakhulu yimidiya kodwa-ke ngaba-informe kakhulu kodwa xa sibiza imihlangano lapho esiphasisa khona izinto ngababuye siphasisane nabeni bonani ko kungasebenzela ngcono lokho ngoba bakhona abangasithandiyo abazafaka zona izinto ku-Facebook abazafaka zona izinto emaphepheni ngoba ngabasithandi phela babe zifa ukuthi hayi nabo abantu bayaqhila bafuna ukusitatela umbuzo bese beseza into ezinjalo.
Ibandla lakho liyabiza intatheli izindaba kulokho okuthiwa yi-press conference.
Yebo, engikuthileyo yukuthi phakathi kwabantu yakufica ukuthi bakhona abanye ababe bekhona aba omunye phela umlomo kuthiwa yinto engagcwalela mvula kodwa nxa usukhulumile ufica ukuthi usuzisola kusasa. Kodwa-ke labantu ntathe zindaba ashe bekhulume khonokho kanye uyabe uvele ukukhulume ngengozi ungafuni ukukhuluma ngoba bona bavele badinga ukuthengisa izindaba zabo. So ekuthengise izindaba la udinga into engenza ukuthi abantu bethuke bese bekhanya besondela bezothenga iphepha lakho ngoba uyafuna ukuthengisa ofuna ukuzisisalokho abekubalile uyeza ema-starters e-MDC azisisa khona silafica ukuthi iparty iyaphika ngaleyo ndlela ikakhulu khonapha e-Africa asomuntu wonke olendlela yokuthi a-accesse i-information ku-social media. Ngikhuluma kunje nje ngomgqibelo somhlangano omkhulu kakhulu e-Stanley School lapho kuzachasiswa khona izinto abantu basuke besukisekile kulokuthi bahambe bayekuzwa izinto kuma-social media.
Mnumzana Nkomo, ungasigqibela lingxoxo usitshela ukuthi ingcazelo kamnumzana Bebe iyasuthisa abalaleli kanye lawo.
Bona zani kule ngxabangxoza kulokuxabana akuqedakali ukuthi kuhamba njani ku-MDCT. Sengikhuluma nje njengomntukazane nje odumisana inkomo, umuntu phaqa, umuntu makhaza. Whether imidiya okukhuluma khona lokhu mbe i-social media mbe i-Facebook, kungani kule ngxabangxoza lokungaziwa nani lokulwa? And khona lokhu kuzenza i-MDCT ibe ngani i-week for the next elections ngoba izani siqalise ukulungiselela for 2018. Kebe kuqakathekile ukuthi belungise khona lokhu okungaqondanga kuphathi yabo. Balalele nalaba bathi kumele be leadership change bebalalele, nalaba bathi kungabe leadership change bebalalele. Kube ne-clear message ngoba kade sesikuzwa ingxabangxoza akula message e-clear ephumayo from i-MDCT at the moment. Kebe kuqakathekile ukuthi be-restrategize be-restructure bephume lama messages a-clear ungasizo confuse the electorate. Thina odumisana inkomo abantu kasana abantu phaqa nje sizwa ngani kuyasi siyasiphika khona lokho
oyabe khuluma kufanele simlalele ngimlalele okankomo njalo amazwi akhe aqakathekile nomanye amazwi akhayo ukuthi masidinga labo abangakabi ngamamembers ethu njengakonkomo sesizwile ukucabanga kwabo sesiza kwenza lawo ma-program aqondana labantu ababengasimamemba ezinjengakonkomo sikukhangelele ukuthi bazwisisa njani ngendlela lambela ama-sources abazwa ngawo inkulumo eziyazisiza.